ama-numbers lami ngeke ngabona bekhuluma ngawo lapha kungathi bekukhangelela ukuthi kube labantu abangaba yi-1 million ababuyela emsebenzini kodwa kwabuyela abeqa i-200,000 kuyona le inyanga. Ngibona ngathi mina akusikho kwehluleka kwakhe uBiden, kungaba lezinto eziningi ezenza ukuthi kube njalo. Amakhampani amaningi ikakhulu ama-restaurant lendawo ezinjalo ziyabiza sibili ukuthi abantu beze bazengena basebenze. Lokho kubhaliwe indawo eziningi ikakhulu lapha eTexas ukuthi now hiring. Siyaqhatsha. Kodwa abantu kukhanya ngathi kabayi khona phana ukuthi bayangene bathathe imisebenzi leyana. Ngize ngikhumbule nje ngithi wo bakithi ngabe kukithi lapha ngabe kulomzila wabantu abakhona phana abafuna umsebenzi owodwa bona bengu-100 lapha bayabiza but wozani emsebenzini. Ngibona ngathi i-economy isivukile. Okunye engingakuzwa ukukhuluma endaweni ezinjengeze-New York ukuthi abantu kabasaye emsebenzini ngoba bayahola lokho kuthiwa i-stimulus. Angithi uBiden wabapha uyabapha imali laba bangasebenzini.
Njengoba kukhanya ungani abamsekeli ama-Republicans kwinhlelo zakhe afuna ukuthi azenze ezekuvuselela umnotho welizwe, manje awuboni na ukuthi uzehluleka ukufeza injongo zakhe ngenxa yakhonokho usekelwa luswelayo?
Ye, ama-Republicans hayi avele kathi ukuzamsekele ngoba bona bakholwa ukuthi babe yibo abasembusweni. Loba bengathi i-economy iyabehlula ngoba kukhanyile lapha ngesikhathi sika-Trump ukuthi i-economy babevele bethethe yona leyana eyayiqaliswe ngu-Obama basebephonga ukuyiqhubekisela phambi. Bona basebe ezitshaya izifuba ukuthi yibo abenze i-economy, bayibulala bayibuyisa phansi. Kanti ama-Democrats asengena asezama ukuthi ayivuse, bona sebesima futhi emnyango. Lapha ngibona ngathi hhayi i-nature ye-politics yakhona ukuthi kule opposition le-ruling party. Ngibona ngathi uzaphumelela uBiden, ikakhulu angaqinisela abambanisa bakhe abantu bona babakhona kusesemasinya kungakafika u-2022 ama-elections, bapase imali yakhe le ayifunayo ama-trillions la awafunayo awe-infrastructure. Bazathi sebesithi bayavimba laphana yena esebenza.